Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yonke into yenzeka eZanzibar. Amanzi engahamba eZanzibar, amagesi ehamba eZanzibar, umuntu othayimfazwa endlini eZanzibar. Izemzemzele esijwayele.
Ibandla lezanu PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izanu PF yake sala uyika igama rakaphesi kabonakali aya ukuthi ungaphi sayakwazi noma ukuthi ungaphi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo befunda wegcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-aplaya ngihambe somewhere, but ngiyehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
Mina wanted violence and our president is very clear. Sorry, people are getting violent. They are not violent.
Kuyini okwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilo engani liphehla konke lokhu?
Ukuthi into sengananzela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanu PF yekwenzileyo konke ngaba le nto embelizeni izanu PF sesisibhayele ukuthi kule blame game vele lapha eZimbabwe. Yonke into yenze yenzekale kuthiwa izanu PF, amanzi engahamba izanu PF, amagesi ehamba izanu PF, umuntu othayimfazwa kwendlini izanu PF. I-blame game vele sesijwayele and thina njengezanu PF we are not deterred, siya continue to mobilize abantwana and khangela ukhetho, we are not moved. Za continue senze sikwenzayo ukumobilize abantwana irigardless ukuthi abantu bakhuluma kube ngathi were violent ezikuthisayo ukuthi ngo-2023 umongameli wethu ewine nephathi yethu iwine ngamavoti angu-5 million esiwadinga.
Ye, kodwa siyabona phela kulabantu abasiyabalimalayo ematopo le insiza besithi bathaye yini phela bakhamba amanga kumbe kuhamba njani konabo?
Yikho ngisithi khonokho angiyali ukuthi abantu ngathola ukuthi kulabantu abathayiweyo but sesidingisisa ukuthi ngobani. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontelwe manje etshontelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khonakala kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo sika abantu bathayiwe but let's investigate kubone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani bebanje sibe bebotshwe abantu sigcona izami PF futhi konke okube like I said before konke okube okwenzakale izami PF abanye phakathi kwamaphathi awo banama divisions nsinza parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bebekwazi ukuthi siyakwazi vele ukuthi iyabhile izami PF sodle izami PF abantu bengatrying to settle their scores within their political parties then they started blaming us thina wona the violent party sami yakhuthaza futhi ontanga ukuthi kathe sikhethweni ka-2023 lapho asikhankasoni nini ngasoni nini ama-political parties zethu imobilize ontanga njengathi abantu bezamthembu singasetshenziswa ngizakhulumela especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties let's not be used in violent activities.
Umnumzana Freedom Murechu lilunga lebandla le-ZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukumnintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umnintiswano lo angazi ukuthi kuyabe kungumnintiswano kanye nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo bodwa abakhontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo bodwa abakampenayo kungaba lamanye ama-political parties asencintisa njenge-TPC esitshengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika bedlane lula esilubone besithengisa lonemahlobo laseinsiza futhi bezimbale zethu.
Kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho?
Akulanto vele izani PF yake kwala uyita izambara kathe sikabonakali ayazi ukuthi ungaphi ayakwazi noma ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bekulawo egcekeni sibakhanyele kodwa bakade bavume beyanesa ukuyala izinto ezimbi abazenzayo kuhlezi kuwumlando womunye umuntu abakade bona bathatha i-responsibility of the best thing that they do to us. Kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silayo impikita silawo amavidiyo abo bethwele lezibhamu into mina engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona imato kodwa abantu balokhu abefika ukuthi balenza udlala. So abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi befika ukuthi bayehluleka kodwa sikhangele sonke ukuthi bayehluleka. Kathesi bayenza udlane udlale balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa lanamhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dress ba-brush ezinye kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Ye siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala usunjani kona manje?
Mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube kodwa nani nawa ngasuzuka edolo nje sengingono kodwa abanye abalimalayo hayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo-review ngoba kulabantu abadala abanye abaqamukayo nasiqamuka khona ngale mato siyabona laseinsizwa silabo-honorable tofa abaqamuka lezandla so abantu baya-recover yebo kodwa kunamanye amanxeba angapholiyo babadube asenhliziyweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanxeba asenhliziyweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Umhlangano lo oqale mhla ka-2 kuLwezi ugqitshwa mhla ka-4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla, ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge okukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweleZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali e-Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Ukuya kukaPresident Mnangagwa e-Ivory Coast, kuyaqakathiseka umumo welizwe lethu, kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba ominister abaqondane le manufacturing, industry, commerce, economics bengakwenza, kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe akuqondananga lokuthi i-production le manufacturing ibe competitive, esingathi ngesikhiwa competitive, ukuthi ncintisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lion, i-Ivory Coast bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu, ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angiboni ukuthi uhamba kwaMnangagwa e-Ivory Coast kunganceda lutho, ngoba vele kasimanga kuhle, asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba amadayimani, kunganceda yini khonokho lathi ukubana sine lamanye amazwe?
Kaye lokhu lalokhu nje njengoba sile migodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum, sithi khona ingxenye i-value addition yegwayi lethu iTobacco, sile competitive advantage, kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu, i-corruption ephambanisa i-production, abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya, abanye ba-Australia, abanye England, e-UK, le-South Africa, hatshi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuxotha nje umoya amadlwane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye, kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazavuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale lekhabhinethi lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba, ukuvikeleka, ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo, lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya, kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale, nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, sibele welcome. Kuzobalula kulabo abafuna ukuphenduka ngoba esikwazi ukuthunja ukuthi abaningi vele abasoze baphenduka bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi afuni bezophenduka. Okuhle nje umsana angasiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing their impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Ngibona ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke, but nevertheless igovernment ekwenzileyo ngibona ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuye kazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe exemption permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana nohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufana nalokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Imele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu wele Melika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo elama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa okuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owama-Democrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitichini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela ama-Republicans akhala ngokuthi ukhetho lusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngama-Republicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must with one overwhelming, unified voice speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi. Kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe. Sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
The defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma eseUnion Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia, lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo, uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje, isimo sangibona ukuthi asikakhanyi kahle nje ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Kodwa hayi, mina ngokubona kwami nje personally ngibona ngani ngingabuyela kuma-Democrats, ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bekhankasa bengena door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha ti nkokuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela, angikaze ngibabone. Kodwa ngoba lapha ngiyake ngibone esibili ahle bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya, siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho, bathi hayi umnotho kawumanga kuhle, njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela, lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele, le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Khona ngapho eGeorgia, yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Hayi, mina ngombono wami i-inflation isuke yaqalda kakhulu, ngoba lami ngingumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangikhona, ngoba ngisisebenza, ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la. Angikhoni ukuthi express mina imizwa yami, ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelusa kithi ngale khaya, njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangibona isingathi sihambe kakhulu, ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungokwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe, okungangokuthi lapha kawusoze uvote, kawulalo lelo lungelo?
Hayi, mina lapha hayi angilazi ilungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngikuzwa ubuhlungu kuphela, ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10. Ngiyabe ngikhala kuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale lezanu PF Central Committee kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basile benze ngathi izinto eziyeyoda ezibudla uzangu beyoda ekusha abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lake langabe kukhona konokala kuyenzakala so labana nxa bebona umuntu yonke iblema lezantezi bona sebekuqhuka bezihamba zisiya ngamandla bekwenziwa bekwathi kona vele iblema seziyabuya kibo so konokwana kuyasilimaza bele sikhonzenzayole sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba nahlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC uthamiselwana ngumuntu ezizakana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutsho futhi ngathi ona ngena ilanga wangena emotweni yami ngamnika imithi sisuke ephalamente ngisiya ngisiya ehofisini yakhe lapho asebenza khona kuba no-chambers abo ngale and khonapho yena wayengo-MDCA but that time mina ngiwezanu p f kodwa singena imoto ayinye abanye babo sake sihambe sibilithi yokudla izitshwala laphana amabhozo langilani sisonkeni kuvelani loku asijayana senzani lutho kwami khangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi iqinisela khona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi engihamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini bangikhona nolaba abangelanothi abalutholayo not even yona ibhasikile yobabhizela kube begongodana betshana uzuyuthi kati umuntu shuwathiwa uyabeulukhutha ngabo ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho oselakho
mina ngiyadana babugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani linxebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-m g o awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze ebhotswana besukela ibandla elibusayo bethile lenze lokhu so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena chumuzi dlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma laba abanye lapo so-ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu chuma ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu wezimbabwe babambane lathi esithi udlakela luvi solubuleli ilizwe ilizwe kathesi kulama-sanctions kulani ludlakela lonalolo
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani umuntu ongezinto njalo ngumuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi ma uthinte ukuthi mahambe enza udlalo kodwa njengoba ngithile nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelewe njengama-lunatics ekusapoteni into yababeyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ifuna ukuthi ngikuphinde konoko umkhwenyana wami uncube ukuthi ncube ezilongezi ufuna ukuthi kona ufake iblame kuzanu p f kuphela awusoekube lalokhu esizalusoluva ngoba mina nginje so ngani ubona udlame olwe-triple c kusenziwa ama-biolections akawathwelufu endlube laphana ikhankasela ukhansela lapho awafuna uncobe khona i-triple c kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela ngelona bagqoke izikipa ezinzane phezulu ezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu komlakaelesesaba amalinga yethusesaba ukuhamba bagqoke iziganiya ezizane phezulu xanto ezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-tp c so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami ncube yike ngutshoyo khonoko mina nxathi funa ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hashi ngokufuna ukuthabisana ngamanga khonakhona yiko kwezi ukuthi kona abantu bebelokhu bezinto ezinjalo ngoba bayakwazi zokuthi kona ezimbabwe lapha kathi ezi ungawona ngezinto embi into yonke iblengela izanu p f ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho okuthiyeneyo kubi kuphela konke kuyathiwa izanu p f ngiyabona ezini khonapho ungathaya nomfazi endlini bakhethi izanu p f so yonke into basebe ngifuna ukublema izanu p f and abantu baoba ukhangele sonxabe kubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomi
ye siyakuza kakhulu ugolide ngena khonapho ncube nangu uyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahonkonkwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami. Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege. Umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kupodium athi we say no to violence. Esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngeku-TV sithi no to violence, lina lihambe liyetshaya abantu umhlaba wonke uzabuze ukuthi umgabe ubekhuza i-violence. Kodwa uyiphekile yena athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Olivalelisayo ngu